Abanye abantu abathi kumele unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Nelson Chamisa bakhumisane umlotha ukwenzela ukuthi basuse ibandla leZANU-PF embusweni. Kodwa kulabanye abathi uma Khuphe lo Chamisa ababanga umanyano owe-MDC Alliance bangeke basebenza bonke kwezombangazwe. Abantu abaphendule umbuzo othi kumele abantu laba benzeni ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele baveze imibono ethiyeneyo abanye besithi kumele uChamisa abumbe elakhe ibandla. Ukuthukana kukaMakhuphe loChamisa kwaqala kusanda kubhubha uMorgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2018. Abaku-MDCT abaphiwa imvumo umthethwandaba we-Supreme Court ukuthi yibo okumele bakhokele ibandla leli hathi uChamisa sebethwalise nzima abaku-MDC Alliance. UMakhuphe kukhanya elokhu ethwalele uChamisa ubhulo esithi kathiyane le-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye kudaba lolu lokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance kudala lepalamende libandla le-MDCT, sixoxe lomnumzana Matshobane Ncube, igqwetha elilwela amalungelo kwaZulu, umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance, lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT. Uncube usungula lolu daba.
Ngasikhangela indaba ye-recall okuqakathekileyo yilokho. I-recall yenzakala nxa umuntu sekuthiwe kasabelong to a party. So umuntu kufuze ukuthi aqale within iparty yona ngokwayo ngoba iparty lama disciplinary purposes that it goes through. Wonke umuntu kufuze ukuthi abe subjected to a disciplinary process nxa ukuthi wawuphambanisile engakaxotshwe epartini. But ozakunanzelela yikuthi abantu uthola ukuthi abaxotshiwe sokuphuma incwadi eziya eparliament eziya ku-Minister of Local Government. Ama internal processes of ama party are being ignored. Luthi isefu yinto engekho emthethweni. Umuntu angeke uphume ukuthi kase yimember yenhlanganiso from the blue without engaging ama internal disciplinary purposes. So it's being abused on that basis ngoba sokutargetwa certain individuals for expulsion or recall.
Bakwethindlo
i-alliance yahlanganisa ama-parties athile njengoba bejayele ukutho njalo. Ihlanganisela oma-parties yiwo angena ekhethweni ngo-2018. Esuka lapho lawo ma-parties yavumelana ukuthi ayenze i-congress bayehlangana baba libandla elilodwa okuthiwa yi-MDC Alliance okutho ukuthi-ke yilo-ke ibandla lethu-ke lona lelo. Yikho-ke omunye umuntu angeke avuke nje ekuseni athi yena usezibiza ngegama elingayisilo lakhe. So asiyindawo kasithinthi lutho sizaqhubeka sinjalo bona labo abaqhubeke ngendlela abakade bevele besebenza beyiyo yona. Lapha abakwenzayo yindlela yokuzama nje ukuthi engxenye bangathola amavoti ngokukhuluma igama elingayisilo labo bazize e-MDC Alliance. Bona beyi-MDC Thokozani.
Kodwa ke lingenza njalo akusoze kuphambani kwabantu.
Abantu into abayayifunayo bayayazi, bafuna i-MDC ekhokhelwa ngobaba uChamisa. Kulogo MDC Alliance kule standa esilekhanda likaChamisa phakathi. Abantu into abayazi yena leyo, into abazabe beyidinga-ke kuma-by-elections la azabuya ngoDisemba kusiya-ke kukhetho olukhulu oluzaba khona ngo-2023. Ikhoke hayi kaethusike lokho abafuna ukukwenza kodwa kuyagcwalisa sihlala sikutho ukuthi hhayi laba abantu bayizanu basebenza eZANU-PF nxa izethu ingabavumela labo ukuthi barejistere i-MDC Alliance ethethweni kuzakhanya obala sibili ukuthi hhayi bayizanu.
Baba Motho, i-MDC Alliance bayakhohlwa ukuthi kahle kahle bona baze bafike lapho bafika njani. Bayakhohlwa ukuthi kahle kahle uChamisa azigcine engu-president yena ngo-2014 waluza i-contest yokuba ngu-secretary general wagcina esengu-secretary we-policy and research isikhulu la esiphansi kakhulu. Bayakhohlwa ukuthi according to i-constitution yethu angeke uphonge uvuke ekuseni uthi hayi mina sengiku-appointile wena usungu-vice president even wena izoludliwe nge-election ukuthi nguwe manje oso osuyibhosi yomuntu okudlile izolo, umthetho awusebenzi kanjalo. So okokuqala abafoti kumele bananzelele ukuthi umthetho wephathi waphulwa right from the beginning and lana thina sinikezwe i-opportunity ukuthi sikulungise konke lokho. Of course uma kuyiwa ku-2018 i-alliance ayisi hijackiwe. I-alliance isivumelwano akusiyo part. Akekho even one ongathi ngo-2018 besiya vote abakuhlulela even e-court ukuprova kunalokhu Supreme Court ukuthi babe yi-part. They failed completely. Wathaletani ke sibone amaphepha akhombisayo ukuthi laliyiphathi mpu ngoba kwakungasiyo phathi MDC Alliance ngo-2018 kwakuyisivumelwano samabandla ahlukeneyo. Yebo, angasho ukuthi mhlawumbe kulawo mabandla esasibambane lawo kulamanye esadecide ukuthi aphule isivumelwano lesi ngokulandelana lo Chamisa, kodwa isivumelwano asitshintshi. Sine time stamp le date esasayinwa ngakhona kwavumelwana ngaso. Ma kuyukuthi bathi bona sebesithula leso sivumelwano ukuthi sebesenza okwabo, thina ke sithi hayi cha, thina siya ngalokho esavumelana ngakho lama terms as afaka kuleso sivumelwano. Isivumelwano leso sacaca kahle ukuthi MDCT njengoba yi majority part umkhokheli wayo ngezo wamkhokheli we-alliance. That's why bona badecide ukuthi mabatshontshi MDCT basebenzelane le-G40 yezanu ukuthi batshontshi MDCT ukwenzela ukuthi balinde leyo alliance.
Lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Matshobana Ncube, igqwetha elilwela amalungelo kwaZulu.